ilamangang ilamangang usungang buzing hamba noba usungang buzing fige noba pela namhlanje lamelanga ilamelanga usuku leyibiza usuku lomnandi usuku leyibuza usuku bomnandi awuphela namhlanje lamangang ilamangang usungang buzing hamba noba usungang buzing fige noba pela namhlanje lamelanga
Ten of them.